tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 18 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
this alliance is fair balance, both our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa ngale MDC alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile.
Khuluma kunanzeni ilanga lamaqhawe namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethese umanyano MDC alliance umlando wokubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemuli yakomathuthu ukusebenzela ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe.
Onke wabangu sibalukhulu wesabelo seMathebelele North unkosikazi Thokozile Mathuthu kasekho. Kambe iMDC Alliance isaphumelela na kudaba lwayo lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuluma ekunanzeni ilanga lamaqhawe ele Heroes Day lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethese umanyano we MDC Alliance umlando wokubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho. Umnangagwa uthe leZimbabwe sokumele liqakathekise ukuthuthukisa ezenotho njalo lihloniphe amaqhawe athuthukisa ezenotho hatshi awezombusazwe kuphela. Kubika uGibson Bebe.
Utsho lokhu namhlanje eHarare emathuneni namaqhawe elizwe emkhosini wokukhumbula abalwela inkululeko eyaletha uzibuse ngomnyaka ka-1980. Elalamhlanje ilanga lonyaka linanzwa ngemva kokhetho osoluphikise impumela yalo ikakhulu esikhundleni sikamongameli. Abebandla le-MDC Alliance bethule isicelo emthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court bephikisa impumela ethulwe ngabe ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ethi uMnangagwa unqobile kulolu khetho. UMnangagwa uthe iZimbabwe isikwazi ukuqhuba ukhetho olokuthula kodwa lokhu sokuphandaniswa ngumanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance.
This alliance is fair balance, both our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa ngale MDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile. Lokhu kwaletha ukufa kwezizalwane zethu. Imoya yabo kayiphumule ngokuthula. Ngiphakathi kokulungisa ikomishini yokuhlubungula udaba lolu. Khathesi sekuyisikhathi sokukhohlwa okwenzakala ngesikhathi sokhetho sikhangelane lekusasa yethu.
Lokhu kulandulwe ngabe MDC Alliance besithi uhulumende weZANU-PF nguye othumele amasosha ahlomileyo ukuyalisana labantu abangahlomanga ezitaladeni akade besebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo ngokuphuza ukwethula kwempumela yokhetho. UMnangagwa uthi abatsha beZimbabwe babekwazi ukuthi balethuba lokuba ngamaqhawe hatshi kwezombusazwe kuphela kodwa kwezenotho, njengoba sekubalulekile ukuthi uZulu abonisane indlela zokuthuthukisa inhlala kahle. UMnumzana Davidson Sakala isakamuzi saseHarare nake ulandise ngokuqakatheka kokuthuthukisa ezenotho njengoba amaqhawe alwela ilizwe aletha uzibuse hatshi inotho.
Yebo, lo ngumqondo omuhle. Lokho kuthiwa ngubaba uMnangagwa ukuthi siye phambili ngezenotho. Yinto enhle kakhulu, siya phambili njengoba sikhangele ukuthi uzibuse sesamthola kodwa inoto yethu emanga kahle ilizwe lethu lingabona ukuthi siyabambana inoto yethu silungisibenhle kungaba kuyasinceda kakhulu empilweni yethu ngenxa yokuthi ukutshona sitshayana sikhangela muva akusancedi izimbabwe somele uye phambili
eminye imikhosi yokukhumbula amaqhawe ibisenziwa emathuneni amaqhawe asezigabeni neziqintini zonke zelizwe ukukhumbula labo abangabekwanga endaweni ebekwa lapho abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe eseHarare. Emkhosini waseHarare Heroes Acre bekulezihloko labangane zalabo ababekwa khona. Unkosikazi Sifiso Ndlovu, ingane yelinye lamaqhawe abekwa kulindawo umnumzana Nelson Ndlovu, uthi leli langa liyisikhumbuzo salabo abazinikela impilo yabo ukukhulula eleZimbabwe.
Kimi linanga lokukhumbula abantu abanikela impilo zabo ukuthi sibe lenkululeko eZimbabwe. Asibuyelanga izihlobo zethu kuphela but wonke umuntu olele lapho wazinikela ngempilo yakhe ukuba nizilizwe leZimbabwe likhululeke. Lilanga elihle kakhulu. Ilanga okumele siliqakathekise kuso sonke isikhathi.
Emuli yalo owayengumseli kamongameli welizwe uMui uDr Joshua Mqabuko Nkomo layo ibikhona kuzobeka amaluba emathuneni yamalunga amathathu alele eNational Heroes Acre abalisa umfo wabo uSteven Nkomo lomkakhe unkosikazi Joanna Mafuyana Nkomo. Ekhuluma ngempilo kaJoshua Nkomo unkosikazi Irene Nkomo uthe abatsha kumele bakhangelele impilo kaMqabuko babe lesifiso sokuzinikeza ngendlela azinikela ngayo ukuthi abantwana beZimbabwe babe nekusasa enhle.
Ukuthi wayeliqhawe lamaqhawe ngendlela aphila ngayo, lendlela ahamba ngayo, lendlela ayezimele ngazo liqhawe.
Umbuthano wanamhlanje ukunanza amaqhawe azinikeza impilo ukukhula eleZimbabwe abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe babekwa eNational Heroes Acre ubeyula abantu abaningi abagoqela abasekeli beZANU-PF abezokholo abalwa impi yenkululeko labatsha. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Max Mkandla ukuthi kuqondile na ukuthi umongameli Mnangagwa athi ukhetho soledlule ngakho sokumele kubhekwe phambili nxa kulo daba lokuphikisa impumela yalo emthethwandaba.
Omnangagwa laba lobochiwenga ngabantu labana babe situmgabe engupresident laphana. Ilizwe leli ngeke likhokhelelwe ngumuntu ongela war credentials. In other way, yena se-influence-ile ukuthi vele kakube yikhona lokho i-follow design. Usekwazi mhlophe asekukhulume lamajaji abulawa abawabhalayo. So-ke futhi ukuthi vele sokuyikhona lokho sibusa i-military la. Sebekhohliwe vele bona ngokuthi vele kulamakhothi. Ukuchamisa le-MDC bathi besithi baya kubaboycotha ukuthi bangangena ekhethweni. Bonke labona laba maphathi abawafakayo awabo ukuthi ayingama-president angu-23 beqamba amange ngamaphathi abo. Bonke bathi bona hayi ekhethweni ngakukhanje abengafithisekanga uzahambe ekhoti. Uthamisa sesekhoti kathe sebesithi hayi ama-election sesikhohlwe ngawo.
Umongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi i-MDC Alliance yiyo eyabangela uDlakela loliyana okwabhubha khona abantu abadutshulwayo. Njalo kule commission ezalukhangela lolu daba izalungiswa.
I-commission leyo eyabikhethwa ngubani? Izavele iripota kubani? I-commission bani ezathatha ama-structures akhe wafake khona laphana? Ekadumbujena kazenge siyizwa ukuthi yahamba yaphelela ngaphi eyayikhuluma ngokwe-background. So-ke i-commission leyo ezayifakwa yona leyo vele iyabe iyi-formality vele ngama-structures akhe abantu bakhe bayaziripota kuyo. Abantu babebulawa yi-Google nxa besiyaripota yibakade bevalelwa. Nabona be-MDC from 2000 sasilandelela amaripoti ayekhona thina sasingabe-peace liberators peace platform. Sasilandelela abantu babesithi nxa beganyuliwe kumbe betshaywe kumbe betshisela izindlu besiyaripota yiba babefika befakwe ezitokisini. So nakhona lokhu kathesi abazange benze uDlakela ngoba azange belwe namapolisi babe siyademonstrate ukuthi hayi kathi ukhetho lolu luninjani ngama-results lokhu ephekwa yini. Amapholisa ayesebanqobile labana abantu ngomsebenzi wamapholisa ngokuthulisa uDlakela. So bona basebesiwa ngabantu abaprovokayo kulama infiltrators abantu abangathiwa be MDC ukuthi wenga lo wathi hayi amantu be MDC wabadivula abantu babo bedivula ngawo kumpopo yiko khona kana sesibuyela khona laphana izikhali zabo lezana ezegukura wundi bese sesithi lezi zizo zabo vele into yabo ngabayichiyi waye ngafaka icommission yokuthi amasocha adeploya ngubani hloma video lamasocha khuzana ukuthi ngabodivula amantu umuntu evuka phansi eema.
Umnumzana Maxim Kandla yingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Kobulawayo khona inkulungwane lenkulungwane zabantu zithe gwaqa eProvincial Heroes Acre ezikhumbula amaqhawe lamaqhawekazi alaliswe kuleli dolobho.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene ebulawayo Nkulumane Heroes Acre uZulu ehlonipha abalwela inkululeko yelizwe abaphilayo lasebabhubhayo bethi kulilungelo eliqakatheke kakhulu emulini yeZimbabwe. Usibalukhulu engumphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku nguye obale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa echasisa ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lalamhla liqakatheke kakhulu ukucelebrate imisebenzi yabalweli benkululeko ikakhulu abantu abangomama abathiya imuli zabo besiyalwela leli lizwe. Sithi labo mama abaseleyo lamuhla abathathe ilizwe from kulabo mama abahambayo. Khathesi kuliwa lobuyanga, kuliwa lemkhuhlane, kuliwa lakho konke okungalunganga.
Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Winos Dube obekhona emkhosini wanamhlanje uchasise ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lanamhla lilanga eliqakathekileyo kakhulu empilweni zethu njengabantu beZimbabwe moso njengabantu bakobulawayo ngoba lilanga lapho esikhumbula khona amaqhawe asichiyayo lamaqhawe akhona kuleli lizwe abantu abasenza umsebenzi omkhulu ukukhulula ilizwe lethu leli leZimbabwe esizigqaja ngalo kuzokubela namhlanje. Lilanga lesiliqakathekisa kakhulu esisuthi ngathi labantu abatsha bazwisisa basondele duze bakubambe kube yinto engasoze iphele sinidina it must be an everlasting legacy.
Umnumzana David Moyo ongumgcini sihlalo webulawayo ku-NPP upha umbono wakhe embuthanweni lo.
Ngise ngikhuluma lapha ngise Heroes Acre but okundanisileyo ngibe ngisithi into le is a national event but engikuthole sekulapha ngithole enye iparty sigqoke iregalia ukuthi lo munyu obele sifiso ezizwe ukuthi ngiye attenda iNational Heroes ngoba siye national thing ube sezibona se isolated ngoba into le isuke yathintshwa yangani into yeparty la kanye even uRedent Minister ekhuluma ebingelela abantu laphana kumangalisile kakhulu ngoba ubebingelela ubukhokheli bezano ebingelele bonke la chairman ezano but engathi ukuthi wonke ama chairman ama political party ala so kundanise kakhulu ukuthi ngesikhathi thina sifuna ukuthi sibumbane abantu beZimbabwe but we are starting to separate abantu beZimbabwe.
Imuli zamaqhawe lamaqhawekazi ebezize ebulawayo Nkulumane Heroes Acre namhlanje zifake amaluba emathuneni ezihlobo zabo kuthi umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Masuku laye ufake amaluba engcwabeni lamaqhawe angaziwayo lapho alele khona kunye namapholisa labebutho labo bafakile amaluba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo enkulumane Heroes Acre ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 Medium Wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 nyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Oke waba ngusiba lukholo wesabelo semathebelele North unkosikazi Sithokozile Mathuthu kaseko. UMathuthu ubhubhe namhlanje ekuseni eHarare ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. Kubika uBathabile Masuku.
Unkosikazi Mathuthu olwisane lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho okwesikhathi eside. Ngesikhathi ebhubha ube ngumsekeli kanobhala jikelele wohlangothi lwabesifazana olwe Women's League eZANU-PF. Amalunga aweZANU-PF abeze ukuzonanza usuku lwamaqhawe enkulumane Provincial Heroes Acre aveze ukudana ngokubhubha kwakhe. Omunye wabo ngusiba lukhulu wakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uthi bazacela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amuphe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Umama Mathuthu ngemsebenzi akhayenzayo thina njengabomama kuyisicelo ukuthi kunanzwe imisebenzi yakhe ukuthi abe liqhawe lesizwe kuyisicelo njengabomama.
Ilunga lePolitburo leZANU-PF uMnumzana Absalom Sikhosana umchaze njengomuntu obelozwelo ethanda isizwe njalo ukudlula kwakhe bebengakulindele.
Ukuhamba kukamama uSithokozile Mathuthu kusidanise okumangalisayo besingakulindele. Sibona ukuthi ilizwe liwelwe liyeze limnyama ngokuhamba kukaMathuthu. Ube ngumama obesebenzela isizwe, engumama othanda ilizwe lakhe, engumama olozwelo.
Omunye owaphila lonkosikazi Mathuthu empini bephansi kwevuyo lebutho leZipra unkosikazi Judith Ncube uthi balahlekelwe kakhulu.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemuli yakoMathuthu. Sisebenzele ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe. Siyakukhalela khonokho njengabomama ngoba nxa umuntu wesifazana ethe wafaka icontribution yakhe epheleleyo siyabe siloyisa ukuthi kazuze laye inhlonipho kumbe ukusekelwa okupheleleyo.
Unkosikazi Moli Mpofu Ndlovu uthi kaginyi amazwi ngesicelo sakhe sokuthi aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe elizangcwatshwa eNational Heroes Acre.
Thina njengabomama sizizwa silahlekelwe. Mina vele lokuthi ngitshona ngikhuluma ngothoko ukuthi siyakhuluma esephuthi akambe ku-National Hero abe National Hero ngoba uthoko sisukelayo from Zapu up to where we are today. Ubaba unkomo esitshiya ezandleni zeZANU-PF sasala silomama uthoko lomama Masuku. So thina njengabanye bakhe sebenzelayo kakhulu siyacela ukuthi umongameli asihloniphe thina njengabomama ukuthi asihambisele uthoko i-National Heroes.
Umnumzana Jonathan Mathuthu umkamui ubike ukuba ubhubhele emzini wabo eHarare lamhlanje ekuseni ngakho ke akula okuningi osokuthe kwaphuma ngamalungiselelo womngcwabo wakhe. Umuyi owathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1968 ngenyanga kaNhlangula usebenzele ibandla leZANU-PF ephatha izikhundla ezehlukeneyo lasedaleni lePhalamende leSenate kanye lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lamaqhawe ele Heroes Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Abasinda emkhuhlaneni wemvukuzane yevele eZimbabwe sebekhuthaze uhulumende ukuthi avumele ukungena elizweni kohlobo lwebra ebizwa ngeprothesis kungelampa ntelo. Bathi lesi kayisiso sembatho sokuceca kodwa isembatho esiqakathekileyo kubomama nxa bethe bahlinzwa bakhitshwa ivele. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo siza ngemva kokuba abasinda emkhuhlaneni womvukuzane yevele besehluleka ukuthola lumhlobo wamabra eZimbabwe, iningi bewalanda emazweni anjengeSouth Africa, Britain, Canada lamanye lapho abiza intengo ephezulu. Bathi lumhlobo webra uqakathekile kakhulu empilweni yabo ngemva kokuba bethe bahlinzwa bakhitshwa elilodwa kumbe wonke amabele ngendlela yokwenqabela ukusabalala kwemvukuzane yamabele. Enye yengcwethi ebona ngokulwela ilungelo lezisebenzi, unkosikazi Elizabeth Sibanda, uthi ukuqakatheka kwala mabra yinto okumele uhulumende ayizwisise.
Singakhangela udubo lolulekwenza soluhlasele kakhulu even ebantwaneni amankazana abasakhulayo. Nxa sesikhangela laba abafuna ukunceda ukuthi khabavunyelwa, kumele kubhadalwe amajuti. Angiboni njengani kungaba into esingayivumela thina njengabomama.
Ukhuthaza uhulumende unkosikazi Banda ukuba ehlukanise impahla yokuceca nje legqokwa ngoba umuntu ethe wahlaselwa ngumkhuhlane othize, hathi uyiphatha ngokufanayo lapho kuhlawuliswa imali yomthelo.
Sifuna la uhulumende engenele phakathi uthi lawa ama-donations lawo abuye free elizweni lethu, ahambe free kuzigulwane ezigula lawo umkhuhlane. I think njengabomama sizabona ukuthi sizahlala phansi lathi sincedisane lana ukuthi i-message leyi ihambe sibili ifike kuhulumende.
Abenhlanganiso ephathelane lezemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe bakhala ngohulumende abathi kusobala ukuba akazwisisi ukuqakatheka kwemihlobo yamabrala empilweni yalowo osinde kumvukuzane yebele njalo ehlinzwe wakhitshwa elinye lawo kumbe wonke womabili ukwenqabela ukusabalala kwayo isiya kwezinye izitho zomzimba. Okhokhela inhlanganiso ye-Cancer Association unkosikazi Junior Mavu uthi lanxa bebewathola kwabalozwelo eSwitzerland njengenhlanganiso kusikhathi esedluleyo kabasanelisi ngoba imithetho yelizwe kwezokungeniswa kwempahla isilukhuni okuphindiweyo.
We used to get donations from Switzerland, but it became a challenge with Zimra. They wanted us to pay
duty. Sesithola usizo luvelela kubangani bethu kwele Switzerland, kodwa kwaba yinkinga kabeZimra besithi kumele sihlawule imali yomthetho. Amanye akhona ayengawagqowa ngababesipha usizo, kodwa elokhe esesimahle sesihlula ekanye ukuwahlawulela. Sagcina sesingabatholi ngoba singayanelisi ukuhlawula leyo mali.
Esinye isiphathamandla senkampani esebenzisana lengcwethi kwezemikhuhlane yemvukuzane eye-Bains Imaging Group, unkosazana Ethel Chikopa ulandisa ngokuqakatheka kwalumhlobo webra.
And the unfortunate thing is that they're not readily available.
Ngenxa
yokuswelakala kwala mabra elizweni, uNkosazana Chikopa uthi kungalesi sizathoke bekubone kufanele badinge indlela zokusiza abesifazane ukubatholisa lawo mabra.
We are hoping to create a pathway.
Silethemba lokuba sizidinga indlela zokusiza. Siyajabula njalo ukuba umongameli useqalele inhlelo zokusebenzisana nabesifazane elizwe lonke ukulwisana nokwehlisa ukwanda kwabahlaselwa yimvukuzane. Silethemba lokuba sizothola indlela yokuwaletha bawathole lula abesifazane bonke. Injongo yabe onkokhe ngikubona ukuba abesifazane bathola bonke ukuzabasiza.
Kungalesi sizathoke abe-Cancer Association besebenzelana lezinye inhlanganiso ezivalisa AIDS Support Awareness Project yakweleBhilitani ekhokhelwa ngunkosikazi Abigail Parker. Ulandisa ukuba kungani sewazinikela ukubuthanisa la mabra awaletha eZimbabwe unkosikazi Parker.
My mother had breast cancer. She passed away 3 years ago and I donated her prothesis here to the cancer center.
Umama wami wayele mvukuzane yezwele. Ubhubhe eminyakeni emithathu edluleyo. Ngasenginikeza amaprothesis rights njengosizo kwabe-cancer center. Ngaba njalo nomngani owatholakala ele mvukuzane yezwele. Le nyanga kamabasa nyakenye akatholakali lona kuleli lizwe. Lawo mabra ngabuyela kweleli landi ngasungula umkhankaso ngokudinga usizo lwami lamabra. Ngasebenzisa iphephandaba lendawo yakithi ngathola usizo livelela kuzuba owabuya obuningi ukuzanginikeza lawo mabra.
Kungalesi sizathoke abenhlanganiso ezisebenzisana labasinda kumvukuzane yevele okubalisa e-Cancer Association bekhuthaza uhulumende ukuba aluhluzisise lolu daba lokuhlawuliswa kwala ma-prothesis bras adingwa ngabasinde kumvukuzane yevele ngoba eyingxenye yokuhambo lokusila kwabo ngemva kokuhlinzwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejili. Sekwenzakele, wema tuta ulenda wazikulume nisho nivu, mauli sho mandlebe. Isalabuche,
sibona ngomo.
Kanti hlonganzise,
usapeleche.
Isalabuche,
sibona ngomo.
Wena hlonganzise,
usapeleche.
Kangapansi iqembu lika Sinini Ngwenya umalumami basekulo beqhiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethi isala kutshelwa. Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngusibalukhulu emathebelele North unkosikazi Sithokozile Mathuthu Kaseko. Namhla bekulilanga lokunanza amaqhawe ele Heroes Day. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.